sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolesihlanu umhla 27 kumpandula 2024 ngokhiphi stube. Endabeni zethu lamhlanje. Uqhubekela phambili umhlangano omkhulu we-United Nations General Assembly eNew York.
Ukudivalwa kwezizindlu lokhu yinto enhle etshengisela ukubana uhulumende sezimisele ukuthi i-exchange rate yethu idetermine i-market forces.
I-Reserve Bank of Zimbabwe iwisa isisindo seZimbabwe Gold kumbe iZig ngokuyisilinganiso songamajumi amahlanu ekhulwini 50%.
Sengile 5 years ngihamba e-church bengitshela besithi ungakhipha imali kukhona okuzayenzakala ama miracle monies, miracle businesses, but akulo okuhambayo.
Abantu abaningi sebephephela kusomandla ngenxa yesimo esibi somnotho eZimbabwe. Kwele South Africa bamukela amathambo amaqhawe afela eZimbabwe leZambia. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inkokeli yamazwe atshiyeneyo lokhu isethula imibiko eqakathekileyo emhlanganweni we-United Nations General Assembly eNew York khonapha kwelemelika. Kunenge okwethulwa emhlanganweni lo. Intethela izindaba ye-Studio 7 uTaboka Ncube usemhlanganweni lo eNew York. Ake sizwe ukuba usiphatheleni namuhla.
Ubone kukhulunywa ngendaba eziqakathekileyo kakhulu emazweni omhlaba ezigoqela ukuguquka omumo womkhathi, izimpi ezikhona kanye lokuthi kube lokuthula lohulumende wentando kaZulu, udaba bekulinganiswa kwamathuba kanye lokulwisana le mikhuhlane etshiyeneyo lokulwisana lobumpofu ebantwini.
Nxa sikhangela-ke kuzwekazi le-Afrika, kuyini okhulunywe kakhulu ozwela ungani kuyathophela?
Ludaba lokuthi amazwe e-Afrika kumbe izwekazi le-Afrika lithole esinye isihlalo kwenhlanganiso ye-United Nations Security Council ukwenzela ukuthi ilizwi lezwekazi le-Afrika lizwakale kumihlangano ye-United Nations Security Council. Kuludaba olukhulunywe ngalo ngumnumzana Shava obemele umnumzana Mnangagwa kanye lomongameli wele South Africa umnumzana Ramaphosa laye ekhulume ngalolu daba phakathi kwabanye abakhokheli base-Africa.
Siyabona njalo-ke udaba lwezimpi lezi ezikhona i-Israel, i-Hamas, kuzobuya lezibhola, i-Russia, i-Ukraine, tibatheni ngakhonoko?
Umongameli welemelika ekhuluma lapha sikhumbule ukuthi ngokokugcina kwakhe ukuthi ekhulume kulo mhlangano ukhuthaze ukuthi kube lokubambana lokuthula emazweni omhlaba, ekhuluma ngezimpi lezi esithi sengathi zingamiswa ziphele. Kodwa-ke umongameli wele-Israel ekhuluma namhlanje ekuseni ubambe ngodaba lolo olwempi elizweni lakhe esithi abasoze bame nxa abantu abathunjwa iHamas bengakatholakali. Amanye amazwe lawo abekhuluma ngodaba lolu ekhuthaza ukuthi sengathi kuyaba lokuyekethisa ukwenzela ukuthi kungabi lokufa kwabantu abaningi. Njalo abanye abakhokeli base-Afrika labo bebekhuluma ngodaba lwempi ese-Sudan kanye nezinye ezilokucabana besithi hayi kufanele ukulungisiswa lezi ndaba. Bekhuthaza ukuthi kube lo hulumende wentando kaZulu njalo kumiswe ukuthathwa kwamandla kumbe ukuhluthunwa kwamandla ngamabutho esithi lokho kuletha ukungahlaliseki kwizwekazi le-Afrika.
Lo nguTaboka Ncube, intatheli izindaba ye-Studio 7 esemhlanganweni we-United Nations General Assembly eNew York khonapha eMelika. I-Reserve Bank of Zimbabwe iwisa isisindo seZimbabwe Gold kumbe iZig ngokuyisilinganiso songamajumi amahlanu ekhulwini 50%. Usibalukhulu webhanga leli umnumzana John Mshayabanu uthi benze lokhu kulandela isinqumo esithethwe luhlangothi lwe-RBZ Monetary Policy Committee esokuthi kumele iZig ithengwe njalo ithengiswe ngesisindo sayo emkhambo wemali hatshi okufiswa libhanga leli. Okwamanje idola lemelika lithenga amaZig afika phose amajumi amane 23.4, belithenga amaZig alijumi lane kungakabuyiswa isisindo seZig. Emkambo wensita idola lemelika lidenga amazig edlula amajumi amathathu 33.3. Uwa kwesisindo sezig bese kusethusa amavinkili amakhulu atshele uhulumende uba alakho ukuvala uma ebanjwa ngamandla ukuthi athengise impahla ngezig ngatsho idola lemelika. Uze sihlaziye udaba lolu sixoxele ingcwethi kwezonoto uMnumzana Stevenson Dlamini.
Ukudivalwa kwezigi lokhu yinto enhle etshengisela ukubana uhulumende sezimisele ukuthi i-exchange rate yethu i-determine i-market forces. Lokho kutshiwo ukuthi isisindo semali mele sitshiwe ngamabhizinisi, hatshi ukubana sibe esilethulelwa ebantwini. Isisindo semali mele sitshiwe umumo womkambo. Lokhu kube kuhle ngoba kuyancedisa ukuthi lo mkambo ongekho emthethweni uswele amandla, imali iphenduke endaweni eyiyo.
Singathi kodwa kuzakhanya yini kuZulu khonokho, abantu baza kunanzelela ukuthi sokukhona njalo la mabhizinisi la kade sithi alakuthi avale, kungahamba njani khona?
Ye, bonani uZulu seza kunanzelela. Osokumele, osokubalulekile ukuthi le mali yamanye amazwe itholakale kumabhizinisi la athi khala ukuswela imali. Kodwa uZulu sekuhlaka kunanzelela ubana how akusela mehluko kakhulu, kangcono uthathe imali yakho uyayisebenzisa kuhle emkambo kulokuthi uyihambise emkambeni omnyama. Ngalesi abantu sebekhululeke ukuthi athathe i-US dollar yakhe ayithenga emavinkilini okusemthethweni kulokuthi aqala ayibhodisa ngale ukuze azozothenga. Lokhu kuzenza ukuthi la mavinkili athole imali yamanye amazwe ukuze yenelise ukuyawuda lezo mpahla.
Ye, sizokuthiwa-ke nxa sikhuluma kadesi-ke emkambo wensida lapho ihle yaqonga izigo okunye okumangalisayo, bathini khonapho?
Ayi, bengezwa kodwa bengithola ukuthi la umkambo osensithi usayethukile, amboni ukuthi sihlaqonga. Sisamelele ukuthi sibone ukuthi umkambo wakhona uza kuthini, njengoba kathesi sokulula ukuthi umuntu azingenile emagrosa ngemali yakhe leyo kulokuthi aye emkambo emnyama. Kodwa siyazi ukuthi nje umkambo omnyama kwesinye isikhathi kule umkhuba wokuthi vele ufuna ukuhlala uqansi.
UMnumzana Stevenson Dlamini ingcwethi kwezenodo esebenza eNational University of Science and Technology besixoxa laye ekoBulawayo.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7. Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, amavideos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel ku WhatsApp yakho, ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Uthuba lwendlala, ukuswelakala kwemisebenzi, lesimo esibi somnotho kwele Zimbabwe zokusenza iningi labantu lingene kumabandla enkolo atshiyeneyo likholwa ukuthi impilo iza kuba ngcono. Kubika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Jesus Banda.
Imbhalo yesiKristu ithi guqa uthandaze impendulo ezabuya, kodwa abampofu bakhala ezimathosi ngoba impilo yabo kayikaguquki. Unkosikazi Sifiso Ngwenya uthi kunini ethandaza kodwa impilo lokhu injalo.
Sengile 5 years ngihamba echurch, bengitshela besithi ungakhipha imali kukhona okuzayenzakala, ama-miracle monies, miracle businesses, but akulo okuhambayo. Lokhe ngaqala ukusebenza, ngisebenza nzima gadalala ngizama ukuthi ngihambise imali yona le echurch, maybe kungatshintsha but akulalutho.
Omunye okhalayo unkosazana Sithokozile Dube.
Sonta ePentecostal Church, ngihlala nginikela every time ngiyanikela but akulalutho olutshintsha, impilo yami still is stuck.
Unkosikazi Nyasha Muvirimilayo uthi kudala enikele enkonzweni kodwa kakatholi inhlala kahle.
Ngabe ngizikhipha sekulezimali zechurch kodwa kuyabe kungelanto ecacayo.
Naye sikhiphe sibili ama-$20 ama-$30 kodwa imuli yami yabe ngingatholi ukuthi ngikwanise ukuyigcina kodwa ngikwanise ukukhipha imali yetshetshi.
Amabandla enkolo asimemetheka elizwe lonke njalo amaningi akhona agijimisa imali. Umposi Solomon Kanyati oweZion Christian Church uthi amabandla amaningi ngawezigelekeqe.
Spiritually ngivumile kule mbali yama-jailbirds abathi bevele ejele bathi ayi thina nxa sake sakutshela ukutshontsha ukuthi this time sizatshontsha abantu bevuma bayabazi abantu bokuthageta balwazi uluhlu olungafundanga lwazwisisa ilolu kholwa masinya lungakhola sibilona nalugcwala itenti yabantu 5,000 ngasikhatshana kodwa uluhlu olukhanyiselweyo bavuma.
Ukuxabana kubangwa izikhundla kwenza abaphathi bawo behlukane. Umfundisi Levi Moyo we-Apostolic Church uchaza isizathu esenza behlukane.
Ezinkonzweni zabo kabavumeli ukuthi omunye umuntu omtsha akhule asebenzise isipho sakhe. Umuntu omtsha befrustrated sephuma sesiyahlanyela eceleni.
Kodwa kulamanye amabandla acela uNkulunkulu ukuba ahlenge abahluphekileyo. Umfundisi Patricia Thomas we-Church of God uthi bandla lakhe lincedisa ngokukhulekela abadubekileyo alithathi mali.
Singabona kule need ngikho lapho esinceda khona.
Kukanti umfundisi omkhulu we-President Christ Church uGegana Ndlovu uthi njengebandla eliqodwa badidekile ngokwenzakalayo.
Umbuzo esilawo abaningi bethu yini lokhu ukuthi kuyini khona vele kanti okufundiswayo kuwona la amachurchi esiwabona ehluma indawana zonke. Inhloso yokuba khona kwawo ukuthi kuyini.
Umfundisi uSen Spanda isiphatha amandla amabandla ezokholo ye-Christian Alliance of Zimbabwe uthi udubo olubangelwa ibubi bezomnotho elizweni sokwenze kwaba labafundisi bamanga.
Njengoba ezomnotho zehlile lapha eZimbabwe siyananzelela ukuthi isikhathi esiningi abantu abaye emsebenzini akula msebenzi akulazimali baba yibo abaxileka kalula ngabantu abathi khona kule ndlela ezinye zokwenza izimali. Imali engaba khona esikhwameni sakho nomthandazo wokukhulisa imali okuba khona kumbe imali ezibuye kwamasalamusi konke lokhu yana ikuqileka kwabantu ngabo siyakwaso ngamaqili ibusela akula bhayibhile elikhona la.
Usibandla uyaphambili esithi sowumele uhulumende avale amabandla angaqedakaleyo aqila abantu njengalokhu okwenziwa ngamanye amazwe.
Yananzela ukuthi ungakhayela ngale kuboRwanda bagcine bevala ama-church amaningi ngenxa yobuqili bona lobo buyabe kusenzakala.
Lona ibhayibhili lithi ngezikhathi zokugcina kuzaba labafundisi labaprofeti bamanga njalo abantu bazabakholwa kambe zinsuku zokugcina lezi na. Ngiyimela kakhulu Studio 7 igama lamwezi wa Jesus Banda.
Umongameli wakwele South Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa usencume iZimbabwe ngendima enkulu yayidlala ekuletheni uzibuse kwele South Africa. Uthi usekhumala usipha lolu daba esePitoli kwele South Africa.
Ramaphosa wethule amazwi la namhla eFreedom Park ePitoli embuthanweni wokumukela amathambo amaqhawe angamachuma amane lambili 42 afela eZimbabwe leZambia ngesikhathi sempi yenkululeko yeSouth Africa. Ubonge kakhulu iZimbabwe ngokugcina amaqhawe enkululeko esithi lokhu kwasiza kakhulu ukuthi eleSouth Africa lithole uzibuse.
They provided material assistance and support. These countries dedicated themselves to our cause.
Abantu beZimbabwe baphathisa ngokudla indawo zokuhlala okugqoka langakho konke okwakudingwa ngamaqhawe ethu. Bathatha impi yethu yaba ngiyabo okwafaka impilo zabo engozini kakhulu. Kufuze sibabonge singaqedi ngomsebenzi abawenzayo.
We say thank you and let's give them a good round of applause.
Amazwi kaRamaphosa agcizelelwe nguNobhala Jikelele webandla le-ANC uMnumzana Fikile Mbalula. Wayengumlweli wempi enkululeko uMnumzana Dan Hato owaze wafunda eZimbabwe ngemva kokulimala kwakhe empini eBotswana. Uthe kuqakathekile ukuthi izalwane zakwele South Africa zifundiswe kakhulu ngendlela iZimbabwe eyazinikela ngakhona kunkululeko yeSouth Africa.
Sinenxaxheba ekufanele siyidlalile. Xa ngaba enye i-country inengxaki enayo, kufanele sibe nendima esiyidlalayo. Asinawuthi hayi abantu bazothatha imisebenzi yabo. Yes, of course, zikhona ezo. Asithi makube nje kuphela sonwabe kungene wonke umntu. I-government yethu need to regulate that. But akufanele kanga abantu abafikayo apha bade baluze bomi babo simply because asixolanga singama South African.
Lezi nkulumo ziza ngesikhathi lapho kule ndaba mpikiswano enkulu ebulenjini beinternet phakathi kwezalwane zakwele South Africa lezi Zimbabwe ngodaba lokuzingelwa kwabeZimbabwe abangaba maphepha bebanjwa bebuyiselwa ekhaya. Abanye bathi abanikwe amaphepha ngoba labo baphathisa le South Africa ngesikhathi libhekane lohlupho lwempi. Kodwa kabanye besithi ngeke bekele abeZimbabwe bethatha imisebenzi yabo labo beyifuna. Isizalwane seZimbabwe njalo umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Progressive Foundation umnumzana Lacey Mlilo uthi uthemba ukulethwa kwamathambo amaqhawela ayigcinwe yiZimbabwe kuza kwenza bemukeleke ngcono kwele South Africa.
Lokhu futhi kuzoletha isifundo esikhulu kakhulu kuma South Africans ukuthi iZimbabwe idlale indima enkulu kakhulu kule democracy. Ngoba masicabanga kuye kwaba khona ukuthi amasosha ukungena kwawo ngale ayehambe bulala ezihambe bulala namanye amaZimbabwe.
Umeli weZimbabwe kule South Africa umnumzana David Hamadziribi utshele abebebuthene laba ukuthi amazwe omabili la kufanele asebenzise imbali yempile ukuqinisa ubudlelwano bawo. Mele Studio 7 ePitoli kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Sizizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umeya weNew York umnumzana Eric Adams obotshwe izolo ukhangelelwe ukuba uzamiswa emthethwandaba namuhla. Wetheswa amacala okwamukela izipho kuziphatha amandla zikarhulumente wakwele Turkey kusukela ngomnyaka ka-2014 langesikhathi ekhankasela ukhetho lukameya ngomnyaka ka-2021. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Inhlanganiso ebona ngenswelo zabesifazane kuzwekazi le-Afrika abemba okutshiyeneyo e-Women in Mining Africa ithi kumele kuvikelwe omama labantwana abasebenza emigodini abakhahlanyezwa ngezinye izisebenzi abaqhatshi labathenga okwenjiwayo. Sikesizwe imibono kahulumende weMelika.
Lesi yiso isikhathi esifaneleyo esokuthi sihlolisise ukuthi singaphi ngobudlelwano beMelika leIndia, ukutsho umnumzana Richard Verma, umsekeli kanobhala obona ngokuqhutshwa kwenhlelo kuhulumende weMelika, echasisela inhlanganiso yeHudson Institute. Sesingena kumnyaka engamachumi amabili lanhlanu okuphumelela kulobo ubudlelwano, ukuphumelela ebesingakucabangeli kuminyaka edluleyo. Inqubekela phambili le ilethwe yikuguqulwa kwemithetho emazweni womabili kungatsha eziqakathekileyo ezigoqela ezamandla obusebenzisa kunhlelo zethu ezomvikela lezokuthengiselana. Ngempela owayengumongameli umnumzana Bill Clinton nguye owehlukanisa iziqondiso ze-India lezeMelika lePakistan. Lokhu kwasiza ngoba kwabangela ukuthi kube lesivumelwano sezikhali ze-nuclear phakathi kweleMelika lele-India okwakumqoka ukuthi kulethe amandla asetshenziswa kulezi izikhali e-India. Okwalandelayo yikuthi isivumelwano lesi silethe intuthuko entsha ekusebenzeni ndawonye kwezomvikela, kuchasisa umnumzana Verma. Amabutho amazwe omabili azwisisana akukude lapho esasingavunyelwa ukuthi sikhulume ngokusebenza ndawonye langokumanyana. Sesilolonga amakhono siphinde siqeqeshe ndawonye. Sesilungisa inhlelo eziphakemeyo kulomhlaba ezobulembu. Konke lokhu kulomthelela wokuthuthukisa ukuthula lokuhlaliseka kuhle esigabeni se-Indo-Pacific laphambi kwalapho. Ukusiletha kweyinye intuthuko esiyenzakele, imizamo yokuphathisana ekulwisaneni lokuguquka komomo womkhathi. Kusalokhe kulomsebenzi okumele wenziwe, ukutsho umnumzana Verma. Kodwa nxa amazwe amabili phakathi kwamathathu ayiwo asezingeni eliphezulu ekubangeleni lokhu esebenza endawonye kulolu daba, kuletha isibonelo esilamandla ngokubaluleka langokuphuthuma kwalolu daba kwamanye amazwe lakumafemu azimeleyo ukuthi lawo alwisane lalolu hlupho. Umnumzana Verma uqhubeke wathi umthelela wezomnotho phakathi kwengatsha ezizimeleyo kweleMelika lele-India lawo uyancomeka. Amanani wezokuthengiselana kwethu asekhuphuke kakhulu kusukela ngomnyaka ka-2000 kuze kube lamuhla. Ukuthengiselana phakathi kwelemelika lele India kubonakala ngemisebenzi yemelika izinkulungwane ezingamakhulu amane lamachumi amabili lanhlanu, i-425,000. Ukutsho ugatsha olubona ngokuphathelane lalolu daba olwe-Commerce International Trade Administration. Beka inyanga ezimbalwa ezedluleyo kulandela ukuzimisela kwenkampani ye-Micron ukuthi yakhe umtshina wokuhiqiza ama-conductors obiza izigidi zamadola ezingamakhulu ayisishiyangalombili lamachumi amabili lanhlanu, i-$825 million eGujarat. Beka njalo ukuzimisela kogatsha lwe-Development Finance Corporation ngamadola azinkulungwane ezingamakhulu amahlanu, i-$500 million ukuthi lusekele imizamo ye-First Solar e-India yokwakha imitshina yokuvuna amandla elanga eyama-solar panels. Ngicabanga ukuthi singathi sesingene esigabeni sokuthi sihlanganise ngokupheleleyo ubudlelwano bemelika lele India, ukugcizelela uMnumzana Vema. Sihlanganise ukuthi sisebenza njani ndawonye, sihlanganise lokuthi sihlola njani ukuthi sibone lapho amazwe ethu ethuselwa khona, lalapho kulethuba lokuthi athuthuke. Siphinde sihlanganise ukuthi abantu bethu bengaphila njani futhi behlale njani ndawonye, kugqiba uMnumzana Vema.
Le imibono kahulumende weMelika.
Bahleli njani linjani nonke ngesigaba? Hayi, izani yona shem. Hayi, ongazi ngezano or usaphumputha usaphumputha ongazi lutho. Hayi, ilizwe lakithi angeke liphucuke esilungu libuswa izano for iminyaka eminingi lihluleka, and manje sokuwest back to west, yokungcono nje emuva ngale. Hayi, manje khona sokuwest bantu bakithi. Kungako thina abanye sithi ilizwe alike libuye ezandleni zethu zasemathebeleleni kubathwakazi bethu. Kukhona okungatshentsha, kukhona okuzoba li-different ukuze nathi sibone ukuthi siyenzela abantwana nezulu zethu ezizayo. Ma singabe lokhu siqakezela izano le ebusayo le, hayi sizitshela amanga empeleni, sizitshela amanga angeke kulunge nabo laba bakithi abakhulumela bona bezano bayithi hey imithetho, hey i-economy, hey kwasha kwacima, ngoba bona bayadla kamnandi bonke laba.
Silimone Studio 7, Silimone Studio 7. Khona kubi. Hayi, thina sesaba ngabantu esingaziwayo nokuthi singabantu esenzani. Kambe ungabona abantu besuka bezofika embizeni yakho, befike bezithaphele, bezithaphele. Ubuzubuza ukuthi bazithaphela kanjani. Lapha sokubonakala phela ukuthi izanu kayifuna ukuthi kwazi ukuthi izaphi khona. You can't come and dig ama graves abantu belokuzene be-MK without consulting izaphu lamazipra. Bebe yiba abahambayo ukuthi hayi, njengoba abantu laba besilala embhedeni oyi-1, thina yito esaziyo lezezane ukuthi babehamba nobani, yito esaziyo le-Hurungu ukuthi babehamba nobani, koBulawayo yito esaziyo ukuthi babehamba nobani. Kodwa ha, izanu kwenzile izathatha labantu vele. Most into ababalekelayo ukuthi abanye abantu laba abe-MK babulawa igugurawundi. Kasi yiyo iproblem ekhona abantu asingayinanzeleliyo kuloku gangathizo kwenzakalayo.
Yes, Studio 7 ninjani? Hayi, siyaphila. Hayi, sihlala endaweni. Kunenkulumo labantu laba elisuka liba interviewa la. Kule nkulumo ekhulunywe ngobaba uRichard Moyo, mabe mbuza ngendlala abantu abakhala ngayo. Kakhulumanga ubaba njengomuntu okhulumela abantu besiNdebeleni ozwela ukulamba kwabantwana. Ukhulume ngazi njengomuntu kumbe hayi esingathi njengane mdala. Maye sithi yena ngabe kukhulunywa ngentandane nothi ngabantwana abalabazali. Abantu bahamba besiyaphuza utshwala bengahambisa abantwana esikolo. Kanje vele amaNdebele silembali yokuthi asifundise abantwana. Engumuntu owakhethwa ngabantu ukuthi umele abantu, yikuthi laba abantu beZimbabwe hayi ukhetha nje abantu. Umuntu vele wezanu PF ozacabangela ilizwe leZimbabwe akekho.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Uhlelo Woza Friday liviki sihamba lomculo weKwaito oqalisane kunene ozibiza ngegama elithi Big Q the Largest emculweni. UBig Q dabuka eKezi kodwa uhlabela ekweLebotswana. lapha uphethe idlalade lakhe elitsha elesihloko esithi Stop the Violence. Nangexoxa lo ntukameli Inkomo weStudio 7.
Kiss you on the beat.
Whatever fit to Ramba, say who's it? It mean a big thing, figure it out like this. It is good as food to me. Who's what I can? I'm gonna kiss on the beach. I was waiting. Oh, when I did a sense, when I did a get that, I think it's big, right?
Kunjani umsakazi, kunjani umsakazi wami omuhle. Mina ngizalwa eKhezi, esigabeni saseMaqhina Village. Ngale ukucula ngo-2022 kungo-December, la engakhipha khona i-single track yami eyayithi yona Stop the Violence, Peace. Looking ngicula ngikhipha i-single kungo-2023, ngaphinda ngakhipha amanye angu-5 sengigcwalisela i-album yami yokuqala eyeKwaito.
Wake you outside, feel someone. Ash, ash. Wake when in the outside, feel someone. Ash, ash. Wowing and sunshine, hitting and I win the wowing and sunshine. I think it's aha, wowing and sunshine. I need to wowing and sunshine. And when I do right, you red. I'm a sunshine. Yeah, when I do right, you red. Aha.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Bangakwazi ukubana bangithole kule nombolo ezithi zona 0027-7266-2070. Kuyizo njalo inamba engisisebenzisa kuWhatsApp lezi. Ngicula ngiselizwe ngaseBotswana lapha engicula ngikhona. Ofisa ukungilandela kuFacebook uyasecha laphana kunini Big Q the Largest. Uyalibona ipage lami. Ngikhona njalo la kuYouTube ofuna ukuthi mhlawumbe angixhase kuYouTube asubscribe ingoma zami. Uyangena njalo kuYouTube asearche uBig Q the Largest. Uyangithola la khona lapho.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi.
Bengicela ukuthi abalandeli balandele kakhulu ingoma zami engomeni zami eziningi. Ngihlabele kakhulu ngixwayisa, ezinye ngikhuza into ezifana le-violence, ezinye ngikhuza into ezifana nama-drugs. Ukuthi abantu masingathathini ama-drugs kuyiwo imeseji engiyiphethe kakhulu. Abantu abaningi manje sebesebenzisa ama-drugs. So bengifisa njalo ngicela ngixwayisa ukuthi abantu asiyekeni izidakamizwa, siyekenini njalo i-violence emakhaya, i-gender-based violence.
Live talk namhla siqhubekela phambili sixoxa ngomhlangano omkhulu we-United Nations General Assembly okuqhutshwa eNew York. Singakehlukanisi ke sikhangele ezinye izenhloko zendaba ezikhokhela. Uqhubekela phambili umhlangano we-United Nations General Assembly eNew York. I-Reserve Bank of Zimbabwe iwisa isisindo se-Zimbabwe Gold ngokwisilinganiso sangama-50%. Siqhuba lapha ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalisa ngenjabulo ngumthembu usithembayo, Gibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka amuri yeZimbabwe.